izolo sibizi caucus yethu ye-MGC Alliance eyama-MPs sabonisana ukuthi bakithi sithini sicabanga nje abantu bakithi abarethwayo la ngamasotsha lamapholisa ebusuku. So ade sikhuluma nje sesesithi asenze nje enye into nje ethengiselayo ukuthi abantu nje bebekwazi ukuthi ku into le bakithi iyayenzakala lapha eZimbabwe and bakithi amasotsha lamapholisa sebevusa abantu belele bexotsha indoda bebophe betshaya indoda seberepha abafazi abantwana kuthiwa bekhangele bakithi. So bagcwele nje omama kusefa osikhathesi bagcwele abarethweyo abangakhulumiyo asikwazi ukuthi bangazi kodwa bakithi indaba leyi ibuhlungu. Khonapha ngivela nje ephalamenti ade ngibuza ukuthi iZimbabwe kathi izaba le rule of law nini bakithi.
Sibonile njalo kule video kamabona kude lapho lawe obukhona ligqoke ezimnyama likhuluma, liyenze njani njalo umbiko wenu ubungowani njalo libona ingani izafeza yini njo?
Ade sifuna ukuthengisela ukuthi abomama beZimbabwe sicaphukile, siyacaphuka, asikufuni okwenzakala lokhu. So khathesi eParliament uSenator Siphiwe Ncube sereyise imotion yoneyo kurethwa kwabafazi. So sizayidibetha from next week, livezwa sidibetha sikhuluma ngendaba leyi ukuthi indaba leyi thina asiyifuni. Nxa umuntu ephambasile ngabotshe engatshaywa, i-constitution yethu ayikufuni-ke lokhu ngokuthi sahamba ilokhu za sibuza ukuthi i-constitution kufanele ime njani. Hayi, abantu abakufuni lokho, and i-constitution does not allow ukuthi abantu betshaywe, abantu barephwe, abantu bahlukuluzwe njengendlela ehamba ngayo khathesi bakithi.